So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zikufonto likazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi.
Okwenza amabizo abe mabili. Ubaba uHadeli onguye icandidate ye-MPship enkayi. Abantu besithi masimnika icandidate esiyifunayo, yena aqambe eyakhe ayifunayo.
Kodwa otheswa icala lokubangela lingxabangxoza umnumzana Hadebe uyakuphika lokhu.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yamakhomishinasi okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi eTsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso.
Lapha kwenzeni? Satshiselwa phakathi. Ngathi izikhewu asifomuleni umgubazini, sibe sidubule phansi. Saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshukela phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo lanxa labo ababikwa babhalisa bengelamvumo ebandla labo besithi bazancintisa okukhomba ukuthi bayabe bebabili esigabeni sinye. Amalunga enkaya abikwa engelamvumo abalisa omnumzana Busani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Lamo Banda, Wancube, lo nkosikazi Sambulo Maphosa abaku ward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela inkayi South edalele parliamente umnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kusigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
I-final candidate selection process u-stage number 4 yenzelwa ko-Jackie Business Center lapho owakumele ama-ward wonke awenkwayi South angu-15 abuye azokuthi gwaqa wonke ama-ward afinyelela ukufika ngaphandle kuka-ward 25 ongazange abambe isikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka-ward 25 esemile emoteni yamakhomishinasi okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwaziwa ukuthi yikwini owakubhaliswa. So kwathi amakhomishinasi lawa amanye ayekhona abafundisa benkayi sebebhala iripoti yabo babhala ukuthi khona amawadi wonke abekhona akhethile laba abakhangelele ukuthi khona bebe ngokhansila ngaphandle kuka-ward 25. So kwenziwe konke lokhu kwatholakala ukuthi sokulama-ripoti amabili emahhofisini awe-Citizens Independent Selection Panel. Sokulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi u-ward 25 kazanga yenze iprocess ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale ku-ward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye wayelabantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho aluzange lwenziwe. Kwafakwa elinye ilanga kodwa akwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya. But okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumduduzi Siziwa ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama-results even bese kusenziwa ama-nominations ku-stage 1. Umduduzi Siziwa wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Uward 14, uBusani Matemba Sithole, wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLuxon Chuma laye wathola 19. So kwakule draw. But okuyikho okwayenza ukuthi ubaba uLuxon Chuma acine ephumelele yikuthi uMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio. Lakhathesi inhlamba zakhona lokhe zikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhithwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28, owaye winile ngu-1 Ncube ovele engu-councilor ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus khona ngale kuward 16 lawo unikezwe ithuba. Umbaba u-1 Ncube wahamba khona ngale kuward 16 venza leyo caucus. Lo wanqobayo u-councilor Servison Khumalo wathola 91, then u-1 Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle, wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe, wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengowegonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabesuka ku-village yakhe esiya campaigna ku-ward lapha angasahlali khona.
Ama-primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba yasola mina kulokuthi nxa belensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho, i-Citizens Independent Selection Panel le-Candidate Grievances Handling Committee, yibo ababekhangela ngokhetho. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary. Lokho kwakusenziwa libandla, kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yobukhokheli bebandla.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edale lephalamende engwebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lonkosikazi Sambulo Maphosa, yena othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhansili kodwa wasenqaba ngoba elandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye icandidate ye-MPship enkayi, abantu besisithi masinika i-candidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo. Mina ngahamba ku-caucus point, lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho. Mina abantu ababe supporta mina babe ngu-20, ababe supporta umduduzi babe ngu-4. Then amanye ama-ward abanye babe ngene unopposed. Then amabizo ma esebuya, sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngemva kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawardini. So thina sayala uku-attend ama-primary zakhe lawo ngoba u-president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucineni mhlaka 23, bese besithi mhlaka 23 bona sebe siyavotela ibandla labo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attende entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe, and abantu abaningi bazavotela ukansila wethu lo-president wethu. Okuka MP ubaba lowu asimbonanga engubaba oqondileyo. Abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye. So umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekuhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili. So uyaphambanisa ibandla, besibona ingani kuhle ukuthi sihle simblock before he goes anywhere. thina upresident siyamsupporta at full cost. Siyamsupporta ibandla siyalithanda kakhulu.
Sixoxela ke umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona lanxa sokulebekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho. Ungathi kwahamba njani lapha?
Ngiyakuzwa sithandekile. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Ngikazange abuye emhlanganweni. Safika ngo-10 thina emhlanganweni lo, saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-athende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzokwenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe. Lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika enye i-position of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho mina ngenza engithunywe ngabantu angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azongithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nga ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo. Promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula. And it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirope.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu wafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola wona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo. We never knew that kwakulama signatures thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful. We never knew that.
Alo ke ngonkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 25 enkayi lanxa ibandla lakhe lesisi lisithi kwakhetha umnumzana Mduduzi Siziva.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Bathi njalo abahlalisekanga kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Inzalo le kanye nabasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi wondi esigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini i-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngihlupheke. Angikwazi ukuthi ubabami umpumulo wami ngawusaphila kumbe lokhu engabe ngisashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotho.
Unkosikazi Ntombana Sibanda ose leminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi iGugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
sachisela phakathi ngathi zikhewu asifamuleni umgubazini sise sijubule phansi saphuma lo zikhewu dabanye omama laba abanye badujulela phansi abachanga izinto badujulela phansi sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe asizelelwe ngunkosikazi Julius Banda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha balondoloza okwakusele ncwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi tshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izani kwami ngapha salayiniswa salayina ababe basasa kuzaphu sasibaningi saba baningi abezani kwaba bathiswa.
Loba nje umoyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo, umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi.
Amazwi kaFuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause? Former President Robert Mugabe said Gukurawundi was an act of madness. And we question.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lweGugurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ababhalisa ukuncintisa kukhetho ngemva kokuba umthethwandaba wenomination court usumele ugqibe umsebenzi bavinjwe ukuncintisa luza kwahlulelwa kusasa. Lokhu kutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungavuma lesi sicelo, amalunga ebandla lesisisi alichumi lambili engazithola engasekho kukhetho kunye labamanye amabandla. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathindambo wezamandla kagetsi wele South Africa umnumzana Kosiyasho Ramakopa uthi ele South Africa selizama ukuncitsha ukumisa ukucitshwa kwamandla kagetsi ngesikhathi sokuthisa ngoba indingeko yawo iyakuba isehlile. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakubona Studio 7, into esenzeka la eZimbabwe leyo kusase into enzima kakhulu nje ngoba eZimbabwe nje ma kungabambananga nje amashona namaNdebele kuba inkinga vele ukuthi iZimbabwe ibe right nje kuba inkinga enkulu kakhulu ngoba ayikho into engalungiswa nje le la abantu bengabambananga kunzima kakhulu mara ma bengabambana nje amashona namaNdebele bazokwazi ukuhlula nabo nje ukuthi ma bevotela umuntu abamvotelayo ephume kungene omunye umuntu ozo wazi kufusilizu. So manje mali okebe kusapisi kusaliwa nje kunje. Aige bulumi. Mara singa bambani. Siyazi zosula nje Zimbabwe ni ngapukuka nje kube na intuwezi nsheka kule Zimbabwe. Ene loko kuti ipati lengi yaani kuba nginga loko. Ama party izo kwa ipati ya Zimbabwe. Onga ama party. Asuwa chandeni nje songe nje.
Au Studio 7 linjani siyali kulumiza slobo. Linjani ndao ngendao ay siyali bingelela longe kuna pimsaka zwe.
Siyali bingelela lapo ku Studio 7 siyali bingelela basakazi. Siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo especially ukusakazela indaba eziphathelane lelizwe lethu lizwe laseZimbabwe. Ngike ngigxile kwezombusazwe mhlawumbe lelami ivoice linga exister or ku-appear ku Studio 7 ehlelweni lenu. Sikhangele indaba kaJob Sikhala. Silesicelo esikhulu kakhulu kumthungameli we-CCC uNelson Chamisa ukuthi nxa ezathola ithuba lokuthi ethungamele eZimbabwe lihluziye kabanzi, ehluzisise lezo ndaba zalabo bantu abaphakathi kobuhlungu ngenxa yobunzima bezana. Into yokuqala esiyicelayo le, esibili, ukuze zonke izinto zilunge lapho siyacela ukuthi elungise umgwaqo. Atsho ukuthi egxile kakhulu emashoneni, kabone kananzelele kabanzi ivini lakithi ngale mathebeleleni, ebone ukuthi iyalungisa. Angibasoli kabanzi abantu abakhala becomplaina besithi this time ukuvota sebengangavoti. Engingakukhuthaza kibo labo bantu, kambasoli futhi kamvumelani labo. Engingakukhuthaza ukuthi let them not give up. Kabanga yethuselwa kumbe bengabi lokuluza ihope because there is still a chance. The good ruler is selected by the nation. So bona laba bantu abeZimbabwe, let them be united, bebe bantu bo one, bebe voter so that they can remove ubunzima kulapho. Siyabonga ukusiveza lathi enhlelweni zenu. Inkosi likuthungamele ngomsebenzi emihle eliyenza.
Studio 7 siyabonga iznews zilalele singaphekhezi mathebeleleni south. Hawu bakithi izanipepa yinkela ukusihlolela every year nxa kuthi kuyabuya ama-elections bangenisa igreda emgwaqweni, umgwaqo vele uyisifula besenza iswele erosion. Hayi mana bekuyebekuyele ukusihlolela thina bethi balungisa imigwaqo. Imigwaqo leyi how many years bethatha ilizwe emakhiweni, kumele ukuthi aliba kule thara la alibe imigwaqo leyo le thara bafake igreda emgwaqweni oyisifula besenza iswele erosion. Xa izulu lithi liyabuya liyakhukhula umhlabathi wonke lwami uyahamba, abantu abavunyele ukuhamba begebha lapha lalapho, bona bagebha wona umgwaqo ngokwabo. Awuzani phiyefeke la nto leli yenza. Ngisekhezi, ngikhuluma ngisekhezi la endaweni yabo yena le abahlupha khona betshaya abantu kuwathu lapha. Abayekeli into le abayenzayo le yokugreda umgwaqo besenza isweli roisini lapha befusa izifula nje.
Siyabonga. Hayi, asambeni siyovota madoda, asambeni siyovota. Sikhipheni amanyala la akuthiwa ngumnankakwe laboyisi. Umnankakwe namhlanje osengumnankakwe izolo kade ngumgadi. Asike sikhipheni idoti zabantu lezi. Ngisola kakhulu ngimangazwe ngabantu kade benyele khonapha eplantri, mina ngizalwe eplantri khona. Abantu kade benyele babuye bathi kade kungasizinkwa kungasima cold drink. Angazi ukuthi izithutha, ngiyazi ukuthi zezithethwe ngudumo sanga ukuthi zizahlala zinatha ama-cold drink. I-cold drink yayenale inyanga kuphela. Nge-5 years uzabe ungayazi i-cold drink, kumbe angazi ukuthi i-cold drink siyifundela kubona abantu. Yayizondizani phambili nge-CCC phansi ngezani
njalo emsakazweni ka-Studio 7 linjani? Hayi, siyazisa izindaba. Ngathi kahle ngibone i-post kamnankagwa eyenze irali yakhe e-plumt. Ibandla leli likamnankagwa lilabantu, leli bandla likamnankagwa lilabantu, liyafostia nje abantu ukuthi lithandwe vele kalilabantu, kalithandwa especially yena umnankagwa vele kalabantu, kalabasikeli. Uhambe thatha abantu egwanda, uthatha abantu emashonalendi, uthatha abantu ukuyingcusonana kwakho okungabantu ohambe ukuthatha nje okuthengiweyo usezezivuna kaseplumt ukuthi ukuthile support. Kawula support ke wabase sikutshela ke thina, kawula support vele kawuthandwa. Uyafostela abantu ukuthi bekuthanda kodwa vele kawula support. Kala support walo, kala support vele kaphume abantu akawamfuni. Uhlezi lapha ngenkani ngenxa ye army lamasotha namapolisa. Vele kala support lo baba lo. Kadingeke ukuthi aso umuntu ngabe usibizwe lo. Umuntu ophe ukukhuluma inhlamba public phakathi kwabantu, ungathi upresident wabo usibizwe nalo. Ah, sekuba lo ke sihloniphe kancane.
Ukukukushelele ke si sibonge bantu bakithi sibonge ma Africa sibonge titi sonke ye inyanga le ngiyamaqhawe ubaba uNkomo Joshua Nkomo Zibo Chiketa uNelson Mandela uRolihlahla abantu ababenembono ephambili mawusithi uyabheka yonke into yabo yayihamba phambili kuphuma phambili ibonakala ukuthi abantu bafisela abantu ukuthi babe nabantu banye so kwase ungenela ke imendela ezirongo zazofakwa ke ngamakhiwa sesifakwe ngamakhiwa especially kwelakithi befakwe uMargaret Thatcher besithi bona uLongzeni Zapu why ithandana ne-ANC bathe besithi why Zapu ithandana ne-ANC iphathe ngasoze yafaka wina uMargaret Thatcher sisho kanjalo bathi bona njalo futhi why Zapu ihamba lamarashiya so i-ANC leZapu nabantu ababe kakhulu why behamba le-USSR iSoviet Union so kwaba yindlela ukuthi amakhiwa asesikhangela ngendlela e-wrong kanti labana abantu babesincedisa ngendlela zonke nezikhali langemorali imorali phela ngitsho izikhali ma bekunika izikhali ube lesimorali ukuthi hayi sasincoma phela size sincombe sithi hayi amasega yasincomba mpela into basinika zona ngendlela yokuthi abantu laba babevele besincedisa kiko konke kuma-alliances ethu konke ekuhluphekeni kwethu besincedisa so safela khonokho bantu bakithi safela nje into encane uma sasingahambi lamarussia angikwazi ukuthi sasingahamba nani abone kathi lo izanu kamgabe baze baqalisa ukuthi beyichithe ngo-1999 so kungena olokuzeni laba belebha bathi hayi lokwanokwenda sihambisani nako siyabonga thank you
studio sei abahle abalaleli abasakazi wonke nje sisiyalela silifisela okuhle kuphela njengoba lani sifisekenisela lakibalu yawo ngikhuthaza abanye bamuthihlengu madoda isikhathi sokutshona siphupha ijani sikhulumana ngemhlobo sithukana senza lokhu lalokhu esesisele ngesokuyesesifa sinakaneni kuphela sibe imbumba sibe munye sinakaneni into esiphumenile siphuma lapho asilandaba lokuthi ngumhlobo bani ozasibusa ngumhlobani kodwa sifiswa nje ukuthi kube lo tshintsho lodwa sicela utshintsho nje utshintsho ke kupheka umalukazana omutsha simbondile upheka lokutshona sikhuluma ngabantu abangazi into abayitshola abathi yeyi imigwaqo yayingiswa amadama agcwele bekhuluma ngento enye la eyangazakali ukuthi kathi bakutsho kuliphi ilizwe yeyi imali yezimbabwe i-RTGS ye selikhuphuka njalo bekhuluma ngento angaziyo ngitsho ukuthi wonke umuntu uhola $10 yake lakubona khonokho leni ingozi le esikhuluma ngayo asitshintshenini ngiyacela ngiyaphinda asitshintshenini votela icembu olifunayo sesilinyezwe i-MRP ngoba ifaka ama-member of parliament angu-3 kupresidenti kayiko so ke i-TPC asibambeni lalo kungakhathali ukuthi uchamisa lishona liqalanga idonga yini asibambeni le-TPC onti kuphela into engicela
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza uzibuse elazakala ngokuthi 4th of July leli lilanga lapho isiphathamandla zikahulumende welemelika ezaloba ugwalo lokuthi leli lizwe selisuka phansi kombuso weBrithani i-Declaration of Independence ngomnyaka ka-1776 leli njalo lilanga elithakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo nguZulu Mathupha ikakhulu ukuquphula inhlansi ezilumatha isibhakabhaka kumbe ama-fireworks imndeni layo iyapheka kudliwe kujatshulwe bebuthana abantu beMelika.
Yo, darling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the dead but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, you can bunny get a chance to blow. I got the lamant and bad and cash and jungle and bobo. But look, but says I'm a king, but it's a telling young. What in the mean of a teaching about what? What in the mean of a put on my toe? Shit, they give me solo. I turn up a feeling, I go put on put on what I put on and you put up a cock. When you know the leaders, they take a pull a cock. I pull up a cock. I see the lingo to the telling and best. I'm not sure what you're doing. 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 Sometimes I wanna dab, I swear it's better than dab. Double the balls, the level is higher, but I lose my fatigue along bamba. Every time I get skinned, I cut my lesson, and I got the hustle, the muscle, the passion, and body is cutting and cutting. That's why I'm a rapper, you got to see that the band is. You got a balloon, from where my mama moved, hang up a tooth, I'm better by tools. Like, hey, when I step in the booth, oh my God, you're from a truck. I'm not the kind that you wanna cross.
Ngeke balunge ingomanga wakhiwe isibukela uhlelo lwalamhlanje singakethukani ngesikhangele esinye izinhlobo zendaba. Udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugu rawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhela ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.